Namhlanje izimota zesiphala selizwe eze GMB bezithwele umumbu usiwa endaweni lapho okuholelwa khona, kodwa izakhamizi zisola ukwenza kwababela lokhu kudla. Lababhalisayo bethi balomkhuba omubi wokudinga ukufumbathiswa lenketha bechabi. Unkosikazi Nomusa Ngiwane yisakhamuzi sakoBulawayo, yenake ukhala ngokuthi uhulumende uyehluleka ukuqondisa lolu hlelo ngoba ubugwelegwele buqhubekela phambili ekwabeleni kokudla.
Ngithi mina umumbonelwano ngazubona ngehlile khona phana abaniki abantu ngendlela eqondileyo. Umumbonelwano ngowe-social welfare, kodwa kufaka kwabantu bezanupiyefu, abantu bephathi bakhethana, abantu bona lapha bakhethana, banikana ngokwazana. Abantu abaningi khombana bakhozi abagulayo, abanye sibabona i-old age, inye babisele izindlu bengawuumbonelwano. So sizibuhlungu kakhulu khona phethabalala ukuthi kwenzekala izinto ezinto ezikhanyile. So aluba bona be-social welfare babakhona bezidistributhela umumbu wabo ngendlela eqondileyo, aluba kungcono.
Abatholiswa ukudla ngezinye izikhathi bayeqiwa ngoba bengafumbathisanga ababela ukudla. Okusolwe kakhulu ngunkosikazi Nomathemba Moyo othi abantu abakhulileyo bazayithathaphi imali yokufumbathisa, khona ukudla kumele kuphiwe kungelambadalo.
Lami lo mama over 65 kulo sisi wami ohlala ngathi ngumakhelwane kamunye under certain party, wathi lethi ID yakho sihambise kumemba lephathi leyo and uzohola umama. Mina kahle ngabuyela emuva ngoba babefuna ukudizwa. So abantu vele first of time banikana ngokwazana lengomdizi langemali. Manje ugogo over 65 uzayithatha kuphi imali?
Umnumzana Mandla Juma uthe kade uhulumende waziswa ngokungahambi kahle kohlelo lolu.
Ngithi indaba leyo yokupha ukudla kukhethwa abantu ngokungenela kwezombusazwe kumele iphele, ngoba iyabhidlisa kayakhi ilizwe. Kodwa kudala abantu bakhomplena ngale ndaba, uhulumende la isitu uzayilungisa. Siyamangala ukuthi kuhamba njani ingalungisa, sothi nabe sicela kuphele asikufuni.
Uhlelo lokutholisa abantu ukudla luqhubekela phambili emadolobheni, noma nje izisebenzi zikahulumende zicalwa ngokufuna ukufumbathiswa kunye lenketha bechabi. Uhulumende usebenzisa amalunga ezanu-PF ekubhaliseni abantu abaholayo, kodwa iningi labo izwe jikelele langcwabe calwa umlando wokutholisa labo abakubandla elibusayo labafuni bathisayo kuphela. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.